Imisebenzi isahluko sesibili. Wathi selufikile usuku lwePentecoste, babe buthene ndawonye bonke. Wathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla, wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonwa yibo imlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo, zehla zahlala phezu kwalowo nalowo wabo. Base begcwala umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Kwakuhlala eJerusalema abaJuda, amadoda akholwayo evela kuzo zonke izizwe ezingaphansi kwezulu. Kwathi kuzwakele lowo mdumo, ixuku labuthana ndawonye lamangala ngoba ilowo lalowo babezwa bekhuluma ngolimi lwakibo. Bamangala bababuza bathi,
"Khangelani, wonke laba abakhulumayo kayisiwa abaseGalili na? Kungani pho kuba sonke sibezwe bekhuluma ngolimi lwakithi na? AmaPathiya, lamaMede, lamaElamu, labakhe eMesopotamiya, laseJudiya, laseCappadocia, lasePontusi, laseAsiya, laseFrigiya, lasePamphylia, laseGibithe, lasemazweni aseLibya eduze leKureni, lezihambi ezivela eRoma, labaJuda labezizwe abakholwayo, labaseKrete labaseArabhiya, siyabezwa bekhuluma ngendimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu."
Bonke bamangala, badideka, bakhulumisana besithi,
"Yikuthini lokhu na?"
Kodwa abanye behlekisana ngabo bathi,
"Basuthi iwayini elitsha."
Kodwa uPetro wasesukuma labalitshumi lanye, waphakamisa ilizwi lakhe, wakhuluma wathi kibo,
"Madoda aseJudiya, lani lonke elihlala eJerusalema, yazini lokho, lilalele amazwi ami. Laba bantu kabadakwanga njengokucabanga kwenu, ngoba kusesekuseni. Kodwa lokhu yikho okwakhulunywa ngumprofeti uJoweli, okokuthi, kuza kuthi ensukwini zokuphela, utsho uNkulunkulu, ngiza kuthela umoya wami phezu kwabantu bonke, amadodana enu lamadodakazi enu azakwazisela, lensizwa zenu zibone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho, yebo, laphezu kwenceku zami lencekukazi zami, ngiza kuthela umoya wami ngalezo nsuku zizakwazisela. Ngiza kuveza izimangaliso ezulwini phezulu, lezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi lomlilo lokuthunqa kwentuthu. Ilanga liza kuphenduka umnyama, lenyanga ibe ligazi, lungakafiki usuku olukhulu loludumisekayo lwenkosi. Kuza kuthi ilowo lalowo obiza ibizo lenkosi uza kusiliswa. Madoda ako-Israyeli, zwanini amazwi ami. UJesu waseNazaretha, umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla langezimangaliso langezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu. Njengalokhu lisazi lina uqobo lwenu, yena lo esenikelwe ngecebo elimisiweyo langokwazi okuphambili kukaNkulunkulu, lambethela lina ngezandla zabangelamthetho lambulala. Yena uNkulunkulu wamvusa esethukulule ubuhlungu bokufa, ngoba kwakungela kwenzeka ukuba abanjwe yikho, ngoba uDavida uthi ngaye, "Ngayibona inkosi phambi kwami njalo njalo, ngoba ingakwesokunene sami ukuze nginganyikinyeki. Ngakho-ke inhliziyo yami yajabula, lolimi lwami lwathokoza, ngitsho lomzimba wami uza kuhlala ngokuthemba, ngoba kawuyikutshiya umphefumulo wami endaweni yabafileyo, njalo kawuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubona. Wangazisa indlela zokuphila, uza kungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Bazalwane, ake ngikhulume kini ngokucacileyo ngokhokho uDavida ukuthi wafa, wambelwa, leliba lakhe lisekhona kithi kuze kube lamuhla. Yena enguprophet ekwazi ukuthi uNkulunkulu wafunga ngesifungo kuye ukuba enzalweni yakhe uza kubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebonile ngaphambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi kachiwanga endaweni yabafileyo, lenyama yakhe kayikubonanga ukubona. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa singofakazi balokho thina sonke. Ngakho ke ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu esamukele kuyise isithembiso sikaMoya oNgcwele. Uthelile lokhu elikubonayo lelikuzwayo. Ngoba uDavida akenyukelanga ezulwini, kodwa yena uqobo lwakhe uthi, iNkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisigcapha senyawo zakho. Ngakho indlu ka-Israyeli yonke kayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi lo Kristu Jesu lo elambethelayo.
Bathi ukuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni. Bathi kuPetro lakwabanye abapostoli,
bazalwane, senze njani na?
UPetro wathi kubo,
phendukani lipapathizwe lonke ebizweni lika Jesu Kristu ukuba lithethelele izono zenu. Kungkhona lizakwamukela isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngoba isithembiso ngesenu lesabantwana benu lesabo bonke abakhatshana, bonke ezakubabizela kuyo iNkosi uNkulunkulu wethu.
Wafakaza langamanye amazwi amaningi wabalaya wathi,
zisiliseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo.
Ngakho abalamukelayo ilizwi lakhe babhaphathizwa, kwengezelelwa ngalolo suku abantu abangaba zinkulungwane ezintathu. Bakhuthalela ukufundisa kwabapostoli, lokuhlangana, lokuhlephula isinkwa, lokukhuleka. Wonke umuntu wehlelwa yikwesaba. Wenzwa ngabapostoli izimangaliso lezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, behlanganyela izinto zonke, bathengisa izinto zabo lempahla zabo, babelana bonke njengokuswela kwabo. Insuku ngensuku bakhuthalela ngahliziyonye ukuhlangana ethempelini, behlephula isinkwa emakhaya abo, badla ukudla kwabo ngentokozo langenhliziyo emhlophe, bedumisa uNkulunkulu, bethandeka ebantwini bonke. INkosi yengezelela kubo insuku ngensuku labo abasiliswayo.